Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Z-Minute zivela emsakazweni we Voice of America ose Washington DC. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. Sizahluza impumela yomhlangano wenhlanganiso yeSADC ngodaba lwelanga okumele kwenziwe ngalo ukhetho eZimbabwe. AbeZimbabwe Electoral Commission bahlangana lamankampani ezindaba bebakhuthaza ukuthi bathaphe lokwethula izindaba bengathathi hlangothi. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abesilisa ukuthi baphathise omkabo ekwehliseni izehlakalo zokusabalala kwegcikwane le-Human Papilloma Virus, i-HPV. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo 8:30 p.m. Lamhlanje sihlaziya impumela yomhlangano weSADC ngokuphathelane lokuqhutshwa kokhetho elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.